olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMbimbitho 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 emazweni atshiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu bedidibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBarry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqethi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe atshiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNomad Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi nguNkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi achini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sokuze kwakhanselwa lama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe amazwe amabili kumbe amathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduzeduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, sinama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo nguOluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kweBrithani.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikileyo abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance ukuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lomsebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
UNkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko Yabatsha School of Arts, uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okubemetheka khona igciwane le coronavirus.
Lathi sesizitholeke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esiyalo kuya kiwo i-Austria, the Czech Republic, le Germany, lamanye nje amazwe ijikelele ase Europe. Ngalokho kosukwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka le migomo lembandela ethile ingakhule kuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje minyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kwele Zimbabwe siqonda kulawo mazwe sibhoda nje umhlaba wonke jikelele. Kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijalo ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhashana le imisebenzi sakulindele ukuthi bone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisile leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijale ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe nti siphumeke le mpendulo eqakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyangaphi phambili anduba siqale uhlelo lethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni atshiyeneyo. Omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala kwele Israel. UMabebe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulate information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi manje kuyavalwa and mangithi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiya phezulu. Ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka, kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into manje ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo babekhona njalo abathi izikliwi ezicatha ngokusebenza emphakathini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngumnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isibindi sasibhadala isatshiweyo ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatshaywa ngama-6 vele imali yekheshi yomlungu le yakho yomele uyithole iyabe isihwanile. Kodwa kathesi uchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Ezi noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebetshiya isibindi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona ngoba batholi ifuel echiphileyo bachaje imali ephansi akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanisa ukuyisekela imuli sili ngokwayo kuselela imuli sokusiba nzima lelo ukuthi ukwanisa ukukwenza konkeyana.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasitshiyagalonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa ukusebenza sebenza uwedwa ende lo muntu uyabe wazi amapolisa ukuthi singabuthwa la uyabe zama ukuzilungisa impilo yakhe but hayi mina ngisoli lutho kuba fanele laba silaba abanye bethu abenhlamba abakhuluma kubi bengadakwa abaharasa ama-customer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Inkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyicustomer laphana uhlezi emnyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde uphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyemtshela ukuthi ayimali yami yasilela nguyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumchayeli womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala labamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo ukuthi umzali maye wayizothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinde agade leya moto kusasa ngoba ngendlela abe phethwe ngayo hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
Indlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana naleso ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzani ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathi tibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daka owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeji weqembu leli lamanye agoqela elesizwe ele under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi wokuvalelisa uDaka obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaka ukudlala inguqu.
Ngidale kakhulu ngazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina nxa ngibona umuntu ka angimbona ukuthi njengomuntu oyoweyimenta yami nguye umuntu owangenza ngadlala ibhora fomahambe beginning ngazi ukuthi from the first uthi kumbe ikheni esingalithenanga engalithengelwayo engalithengelwa ngobheri engisusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa siyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingizela emfeni ngizelela emalawi ngithi ngiyafika ngizini ufananenjele ukuthi ngidayela abasethile last week bengikhuluma naye umakhwezi yazi ngidanile kakhulu vele angikwazi ukuthi vele I still can't believe it ukuthi umuntu lwani ngapho ngosiya all of a sudden mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esportsport mina amabhuku engilawo ebhore sithi alokhu vele kuyafundiswana ngifithi mina ngizamphotocopila then abese nginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa so ukufa kwakhe yazi ngiyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lwana yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho ngikho khona ngena kalona but uyazi ngumuntu lwana mina uvele ulaye eku-welcome I'm so sedele into engihlupha kakhulu ukuthi ngizwe ngihlangana naye akangangitsheli ukuthi kakhulu.
Yes, ngathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalisa khonapha ngamafitshanipiri
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke ngibe ngikhuluma nto ezilogudi ukhisonomela ngidala ngimkhulumisa ngisande kuwehla ibhasi ngifike ngidala ubhuleko sebhuku ukuthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ubekhula yini ukuthi ulani umuntu oyengathengiseli uwomele wathi no hayi indlela yethu sonke zile senzile iwani.
U-Amin Somaphiri wake wadlalela iqembu le-Highlanders elake laqeqetshwa ngumuyi uBerry Daka. Sixoxe laye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe agoqela eleSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. EleMelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kweleBrithani lamanye amazwe akuzwekazi lweYurophu. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa omakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sile singene kwezamasiko ngamafitshane.
Senganamasiko wezi umandla
lo baba mkhulu
babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje siyalubuyelela udaba lokuthi amajaha akulezi nsuku ukhanya adinga uthando ebulenjini lapha sikhuluma ke ngabo Facebook WhatsApp lento ezinjalo besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomala Ngabhebhe okhuluma esilwe wathi ha amajaha kulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi lamhlanje ke silo umnumzana Paul Ndlovu ukhona ngaleke kwele South Africa. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani mfakazi?
Hayi siyaphila kakhulu. Ungathi ngakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo nguNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaquthele nxa ngezokuphosa amazwi lawo.
Hayi uNomalanga kade kathi eqinisweni hayi uyisaye khona mfakazi ngoba isu ungangena ku-internet or ungene kubo-Facebook abantu bayawathola amantombazana then ma uqeda umuntu ethola umuntu nje ku-Facebook akuselwana lokuselwana nje lapho nje kutshelwa nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini kuphiwa nindawo phepha kuthiwe siyohlangana enandos mhlawumbe siyohlangana e-McDonald's ma ukuhlanganwa khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayokhulunywa ma ukuhlangana nje usuthi nje uthando soluqhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet
akwethu Zindlovu
kuyethusa kakhulu ngoba phela ungathi uyabuka abantu abaningi ma benza kanjalo yikho ubona le mizi yakhona okwamanje akuna mizi phela manje baba ngoba ungathi ananzelela usuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background ngumuntu nje ongamazi nawe nje omthole ku social media so ukuthi ngumuntu ongayakha naye ongumuntu ofuna ukuzodla imali adlule ongumuntu mhlawumbe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando sokuqalile nje kanjalo
pho manje baye ngaphi abafana lapha abadinga uthando
abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibuyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela isiko belikahle ukuthi umuntu ube khula thina nathi njengoba lanqa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko besiza nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma labo okhulu bebatshela ukuthi hayi uyabona mfana wami ma ungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyabuthetha umfazi impela uyabona ngezi ndlela baye bekutshela ukuthi iya laphana yikho ngafika uthole khona umuntu ongaka nayo umuzi
ye siyamuza ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye sibonge kakhulu ubaba Ndlovu ungathina lokusasa
lami ngisifisile impilo enhle ngaphole ngidlalele kathanda le coronavirus
lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo okwamanje sesingena kwezabatsha.
Yebo ukudibana kuhlelo labasakhulayo ningumike hobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla lezanu PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende welemelika lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMoyi uRobert Mgabe kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla leMDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla lezanu PF asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba.
Bakhulume amazwi amqotho mayelana lendaba yama-sanctions kubana uhulumende weZimbabwe akayenzi ke ngendlela epheleleyo mayelana ke nokunakekelwa kwamalungelo abantu. Lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa nguhulumende lo obusayo.
Ingani usisho kanjalo?
Amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela, ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo, lokuvunyelwa ukukhuluma imbono yethu. The fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare. Ngikhulume ke ngama-social and economic rights. Esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okuningi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu masikhangela ke kwindaba ezi-social and economic. Ku-social and economic rights sikhangela amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela, abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo, ukuthi abantu ke bekwanise ukubana izimali zabo zingatshontshwa. Okusiwo ukuthi wona ngama-economic rights, kodwa sikubonayo ukubana ke abantu abarhola izimali ezilutshwane uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga. Lokho yikho kuyenza ke ukubana i-America ithi hayi lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama-reforms.
Hayi, siyabonga uStalosi ngamazwi akho. Zulukandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla lezanu PF asizweni amazwi akhe.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanu PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today, sokule zinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba asevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafune ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event.
Hayi, sikuzwile Munashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Thakazo muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Likubona njani izulukandaba? Abafisa ukungena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318, lakho njalo ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Bonelo lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Ithwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hove. Ake sizwe ezibhathelane lezokholo lwesiKristu.
Mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mhlakazi, ngibonge labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMathewu isahluko singesika-7, lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo. Amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazi athona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabu elinjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagcobe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi siyabe kukhuluma ngabaprofeti kodwa-ke umprofeti phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi niyakubazi ngezithelo zabo ngendlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezihlahla ziningangaka ezinye lezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize lapha uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana lezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo nxa ufana lesihlahla esilameva iyabahlukumeza kuthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yizo izithelo esazingazi ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhliziyweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla ufike ukunike umthunzi omuhle omangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabolonyovu ezinye zilamaphimpi awakhona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukhathele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamaphimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyovu isihlahla samaphimpi lamabululu unkulunkulu asizeke sibe yisihlahla ezithela izithelo nxa siluxakuxaka sibe luxakuxaka sithele ukuxakuxaka abantu badle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele naba abantu bakho xa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela nabanye sihlala nabo ngabo ke ngasifunde ukuthela izithelo ezikamoya kube lathona ukusela manje sizobeqala njalo
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakwehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesigokela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bedidibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, olivelelisayo ngoGibbs Dube.